zingqondo zamakhiwa abantu abafuna ukusibulala kuphela abenza into enjalo bemobilize abantu bethu ukuthi bacabanga into enjalo ngoba ama-point coins besilawo from kudala esebenza kuhle akuze kube le mpambanizo kanti kuyini osongwathisa ngama-point notes lawa awe-$2 le-$5 kodwa nje kunabanye abantu abangafuni ukuthi masenza into enhle ezezintura uzulu impilo yakhe iguquke ibe lula njengoba i-cash imvele ngane sihlule emabhanki nxa sibebona ngantu asesithole i-solution ekulozi intoda leyo bona sebefuna ukubulala ngoba abafuni ukuthi abantu bahlaliseke singahlaliseka basibona ngantu hhayi nenxa sebehlalisekile sebezayekele uhulumende okamgabele ezanu PF kubusa ngoba sebehlalisekile so babele kubezama ngamandla ukudistabilize ukumeka shuthi kona awuhlaliseka kwelakithi lapha umoya omubi
ye kodwa bakhuluma abanye bathi kathesi nje nxa bebona sokuyi-1-2-3 ezitaladini la
abantu abenza njalo yibo abantu kumele bebotshwe kona lapha ngoba bayaphambanisa yibo abantu omele bekhangele kulokuthi abantu laba bebethi bona bafuna ukuyademonstrator kabahambe bebopha ngoba i-citizen arrest is allowed kabahambe bebopha abantu kona laba abasebefaka i-red ku-port note yethi thina sikwazi i-port note le-US dollar kumele uhambelane so nxa ungathola umuntu esenze i-rating ule mvumo wena njengomhlali walapha eZimbabwe ule mvumo wena njengomuntu okhona usenze ukuthi umthathe lo muntu umbophe